So we see card to send up a VOA in the valley.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lozindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 8 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama cases ethu azabe siyaphezulu.
Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha.
I-America yililizwe elokuthi ama-elections akula ngxabano ebakhona after ama-elections upresident yazisukela. Ubona ama-protesters laba kade betshengisela sebethethe i-Capitol Hill, abanye saze sababona behlezi esitulweni sika-speaker. Akuzayi kwenzakala eZimbabwe.
Iningi lipha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika, abanye besithi kungcolisa isithunzi selizwe, abanye besithi lilemthetho yokulungisisa ingxabangxozale. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uOpel Chinono usevotshiwe njalo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Babikwa belitshumi lanhlanu 15 abantu ababulewe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo kuphela. Lokho kukhuphele inani lasebebulewe yilolu bhubhane lafika ku-446, ukuthi abahlolwe batholakala belegcikwane leli izolo kuphela bengamakhulu phose athoba munye munye i-871. Kunje sebezinkulungwane phose ezingamachumi amabili asebehlolwe bafunyana belegcikwane leli. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho wanyakenye. Abasinde kulolu bhubhane sebezinkulungwane ezedlula ezilichumi lambili 12,083. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 liyalisehla, osekubangele abezempilakahle ukuthi bacabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha olubikwa lukhona kwele-South Africa lakwele-Bilitane. Umholi wesibhedlela sempilo kobulawayo uDokotela Solwayo Ngwenya eloba enkundleni yokuxhumana ye-Twitter uthi inani labasindayo kulomkhuhlane lehleli vela kusilinganiso sokulikhulu ekhulwini, i-95% safika kumachumi ayisithupha lani, 64.7%. Abanye ngabathi bazithole belomkhuhlane olezibonelo ze-COVID-19 kodwa behlolwe kabili, lokho bethiwa bamsulwa kodwa bacine sebebhubha kutholakale ukuthi ngempela babulawe yiyo kanye i-COVID-19. Osekubangele ukwesaba ukuthi mhlawumbe lo mkhuhlane uyazifihla egazini. UChris Gandhi weStudio 7 exoxe lengcwethi kwezempilakahle uDokotela Rogers Magiko ukuthi kanti vele kuyini okungabe kusenzakala ngaleli gcikwane.
Kulezi zathu eziningi wayesile ma-COVID cases amaningi kobulawayo naseZimbabwe ngesikhathi lesi. Okokuqala, a new variant of COVID-19 which is highly infectious kumbe ithelelwana kakhulu ukwedlula le kade silayo. Ngakho-ke ngenxa yokuthi yathelelwana masinya kutsho ukuthi ama-cases ethu azabe siyaphezulu. Okwesibili, ukuthi sisuka kuma-holidays abantu babuthene akade bekhona vele elizweni, abantu babuthene besenza ama first of all shopping 24 December 2023, abantu bebehlangene town begcwele bekungayenzi. Okwesibili, abantu bahlangana for amaparty, family gatherings, into esijiyeneyo. Okwesithathu, samukela inani elikhulu sibili labantu kade bevela eSouth Africa, kuyo njalo indawo esiyaziyo ukuthi iqalisele i-new variant lapha e-Africa sasesibalayo futhi kutsho ukuthi vele sesilayo lathi lapha eZimbabwe, but kuyukuthi asika-confirmi ngama-test. Kodwa inxa silandela i-behavior mkhuhlane kuyasitshela ukuthi nxa i-South Africa ibilayo, thina silobudlelwano obungako le-South Africa ngendlela zokuhamba kwabantu between the border, kusho ukuthi lathi vele sesilayo.
Sike sabona kwesinye isikhathi inani nxa liphuma lokubana khona kulabantu abahloliweyo asithi thina abangamachuma amabili 20 kodwa uzwe kuthiwa abalegcikwane le coronavirus bengaba ngamachuma amathathu 30 kona kuhlolwe abangu 20 kungakubangelwa yini lokho
bengingakakunanzeleli kanjalo kuma test lama results ethu oyekade siwathola kodwa mhlawumbe maybe indaba yokuthi ama results nxa ephuma silalawe siwabiza sithi ngama cumulative cases bese sifana nalawe siwabiza sithi ngama daily cases i cumulative sikhuluma ukuthi over isikhathi kumbe iviki kumbe kusukela saqalisa sesilama cases amacha mangaki so for the week ayakwazi ukuthi engamachumi amathathu 30 kodwa for ilanga lona lelo sizuze only 15 ichumi lanhlanu ngakho ke ikho ekungaba incazelo ebambekayo
lowo ngudokotela Rogers Makiko ingcwethi kwezempila kahle ube khuluma ecingweni le studio 7 ekobulawayo abaphila ngokuthengisa bebedlala umacathelana labezomvikela lapho abahamba bethengisa besithi bengekela ukwenza njalo ngeke benelise ukuphila phansi kwe-lockdown ngoba uhulumende engabaphathisi ngokudla behleli okwenyanga yonke bengasebenzi u-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo
IZimbabwe iphakathi kwesiqondiso se-COVID-19 level 4 lockdown okwenyanga yonke kaZibandlela osekuthiye iningi likhala ikakhulu abaphila ngokuthengisa bethi sebezabulawa indlala hathi i-COVID ophila ngokuthengisa umnumzana Nevabonde uthi sebehluphana labezomvikela ngoba kungavumi ukuthi baphonge uhlala bengasebenzi
lapha siyabona ukuthi ukuhlukumizwa kukhona phakathi kwamapholisa lamasoja labantu kukhona abantu bafuna ukuthengisa edorobheni nendawo abazithengisa zona nendawo zabazithengisa lamaplace awathengisa lawona so kathesi abantu bafuna ukuthengisa so abantu balenkani abantu kade asifanisa ukuhamba ku-lockdown siphe ukuhlala ezindlini singaphume phandle sidinga imali yikho khona kuthengisa kuthi abantu kathesi sehluphana lamapholisa lamasoja
esinye njalo isakhamusa kobulawayo umnumzana Bekithemba Sibanda uthi kudinga ukubambisana phakathi kukahulumende abantu kulimpi hathi ukuhlukumezana
ngokubona kwami mbona ngani kumele abantu bebambisane ukuthi udubololo sisuke siphumekilwe ngoba labantu abahlezi ezindlini abantu bezimbabwe most ngabantu abazisebenzayo so lobu nzima so ukubupha amabhanti akufuni isikhathi eside ufuna isikhathi esincane sona lezo nje kudlula so asazi njalo ukuthi kuzasimisa ngapha kodwa-ke hayi mina ngokubona kwami mbona ngani abantu kumele babambisane ukwenzela ukuthi siphume edubeni lolumasinyane
ophila ngokuthengisa uJotina Lusinga uthi bahlukumezekile ngoba uhulumende akabaphathisi
sibe yabanzima kakhulu kithi yona le manje sesingasayenzi lutho eyi impilo yabanzima kakhulu igovernment yake yasithembisa ukuthi iyasinika ama-cushioning fund of which ibisinika 600 bond esayithola kanye yona yethu ezosinika for amanyanga zonke ze-covid of which le 600 yakhona ayinanto eyithengayo ithenga 10 kg yembuvu sokuphelele khonapho the rest kuzozibona ngapha awulandlu uyaloja and kube nzima kakhulu kube yi-challenge kimi kakhulu enkulu
unkosikazi Madade Ndlovu omunye njalo ophila ngokuthengisa uthi abasazi ukuthi benzeni
sokubuya futhi nge-lockdown yesi-2 leyi it's 30 days can you imagine 30 days asomalanga amancane yona iviki khonapha nginje so vele khonokho ukuthi uthengisa ucatha vele ende kunzima kubuhlungu in a way vele kunzima asonto vele ekhulumekayo lokuthi ungathini but hey sesizabona ngakho asazi ukuthi kuzavuleka nini but okwakathesi kunzima vele
umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ebulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi bakhona uhulumende asebavumele ukuthengisa
nazelela ukuthi-ke na kube lombiko vele kuhulumende usithi wona abantu abathengisa izilimo emkambo bengasebenza banikwa indlela zokuthi ukuthi bathole ama exemption letters ngoba basebenze bavunyelwa ukudlula lapho kula mapolice akhona. Yikho ke sibona ke abanye bevulile bethengisa ngoba sebenzi lumza bathole lezo zincwadi. So ngaphela bona ngale mkambo ekhona abaningi abavulile ngabathengisa izilimo kuyinto esimukelayo ngoba abantu bethelezi abaningi kade vele bengasela abamba khona ngoba sokuvuliwe kanjena sokulokuvelo sibili bazabezethila bencedakala kakhulu. Siyakwamukela khona okwenzakeleyo kodwa siyafisa ukuthi ngabe kuyavulwa mkambo yinye evalekileyo le abantu abangena khona phakathi kuthi emnyango laphana abantu bageswa izandla lapha abahlezi khona bathelana izikhala i-physical distancing nge-1.5 meters kuzethi khona nomkhuhlane ongamemetheki. Sazama ukuthi sifuqe sibili ukuthi uhulumende ayilasilalele akulungise khona lolo.
IZimbabwe ingene kulanga lesine le-lockdown yamalanga angamashumi amathathu kulandela ukuqhamuka njalo ngolaka lwe-COVID-19 okubangele ukuba labaphila ngokuthengisa kuthiwe bahlale emakhaya emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwesifo lesi. Kodwa abaphila ngokuthengisa bathi akulula ukuhlala ekhaya ungadingi imali. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemfanekiso kamabonakude uPaul Chinono sebuchiwe njalo. UChinono ulobe ebulenjini bokuxhumana obeTwitter isithi amapolisa asezombopha phezu kodaba lokuthi ipolisa latshaya labulala usana olwalubelethwe ngunina. Lanxa usana lwatshaywa lipolisa kubikwa lungafanga. Umsekeli kamgcini sihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala laye ulobe kuTwitter esithi amapolisa afuna ukumbopha phezu kodaba lunye. Kodwa belokhu engakabotshwa sisiya emoyeni. Ababili laba sebeke babotshwa bavalelwa esitokisini okwamaviki ambalwa. UZulu weZimbabwe upha imbono ehlukeneyo ngokwenzakala kwele Melika. Abanye bathi kungcolisa isithunzi selizwe leli lona elikhangelelwe ukuba libe ngumzekeliso omuhle kwamanye amazwe omhlaba. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abasekeli bakamongameli Donald Trump wakele Melika babelokutshengisela okulodlakela behlasela isakhiwo sedale ephalamende eseCapitol Hill vecity. Bafuna ukubonisa amalungu edale ephalamende insolo yabo ngokuqilwa okwenziwa umkhokheli wabo kukhetho olwenziwa ngolwezinyakenye. Lokhu kumangalisa abeZimbabwe abalandela ukhetho lweMelika lona olwazakala ngokuqhutshwa ngokuthula langendlela ezibukekayo okumangalisayo. Ingcishi ecubeka ezombusazwe umnumzana Leonard Kabisi usole kakhulu ukwenza kwabalandeli bakaTrump.
Esikubona lapha ukuthi ama-elections la ayenziwe America angani aseveze ungabi perfect okwama elections awe America. Isikhathi sonke lesi thina besazumbe besitshelwa ukuthiwa iAmerica yililizwe elokuthi ama elections awula ngxabano ebakhona after ama elections upresident yazisukela. Kodwa sesibona nanga uTrump sihle watshengisa ukuthi hayi lakho langapha kuyenzakala njengalokho kwenzakala kubo Zimbabwe. Sibona ama protesters lawa ade betshengisela sebethethe iCapitol Hill. Abanye saze sababona behle esitulweni sika speaker uzayo kwenzakala leZimbabwe. Kodwa uhle utshenze ukuthi ama problems anjengalawo asikho eZimbabwe uphi.
Umnumzana Mabutho Moyo oyebandla leZANPF na uthi okwenzakala kwele Melika akulani labo.
AmaZimbabweans asiphatheki kangako umpumela yokhetho lweMelika kumbe kungena uTrump kumbe ngoBiden. Nxa i-foreign policy phezu kwezwe leZimbabwe ingazange itshintshe kuyabe kulokhu kufana kithi. Kuyabe kulokhu kufana kithi ngoba siyananzelela ukuthi sokube nama-administration phose amathathu selokhu kwafakwa izidera izijeziso lezo zafakwa phecelezi ama-sanctions. Bangene Obama ayizange itshintshe leyo foreign policy, ungenile uTrump ayizange itshintshe kube le amendment sekwa-reinforce lawa ama-sanctions. So yitha ukhathalekile ukuthi kungene bani.
Kodwa ingcithi ecubunga ezombusazwe umnumzana Pride Mkhono uthi okumele iZimbabwe likufunde ngokwenzakala eMelika yikuba kule mithetho yokulungisa lapho ukhetho lutshelwa phambaniseka.
Into enkulu esingayifunda ngendanye ngokwenzakala America ukuthi idemocracy yona vele ifuna ukuthi ilizwe libe lama institutions aqinileyo akwanise ukuzimelela wodwa enze umsebenzi wayo engaphanjaniswa ngamuntu ngoba sibona ukuthi amadale awama states njengabo Georgia lawo Pennsylvania lapho kufakwe khona indaba ka Mnumzana uTrump ukuthi hatshi ngaqililwa ekubalweni kwamavoti bayilahlile indaba zakhe bathi azila bekungelazo i-evidence yokuthi lokho kwenzeka sabona njalo ukuthi i-electoral college kumele ihlale mhla ka 14 December 2020 ihlalile yathi hatshi uMnumzana uBiden nguye owinayo i-election leyo kwasuka lapho kwaya ku-Congress kwasuka lapho kwaya ku-Senate kanti sekumele ukuthi mhla ka 20 January 2021 sibone uMr Biden esiwa ngumkhokheli we-America
wasekeli bakaTrump wahlasela isakhiwo sedale lephalamende se-Capitol Hill ngemva kokuchoshezelwa nguye esebenzisa inkundla zebulenjini ezigoqela uTwitter Facebook lezinye esithi bengavumi ukwamukela impumela yokhetho olwenziwa ngolwezi nyakenye uTrump unqotshe ukhetho lokudinga umongameli welemelika uMnumzana Joe Biden webandla lamademocrats kodwa kuyaphikisa impumela yokhetho lolu esithi waqilibezelwa loba nje kungela bufakazi abuletha entethandaba obuveza lokhu ngimele isithu 7 ngiseharare ngumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje amapholisa eMelika sebophe abanye abangene esigodlweni sedale lephalamende leSenate esakhiweni eseCapitol Hill eWashington DC kunje sokuhlolisiswa kungenziwa ngomongameli Donald Trump labanye bakhe ngalolu daba. Amalunga eHouse of Representatives asefuna ukwethesa umongameli Trump icala lokwephula isisekelo sombuso selizwe. Ake sizwe abanye bekhuluma ngalolu daba.
Mina uJacob Mzini ngisembele ngalapha okwenziwe nguDonald Trump akuyayangisa njalo kuyamangalisa ukuthi kathi bona vele eMelika babemkhethe njani bemfake esikhundleni esinje. Umuntu lo vele ngendlela abuse ngayo ubetshengisa ukuthi vele uyintando kaphiswa ngesikhiwo kuthiwa li-detect ngakuthiwa kuya ngami ngangithi vele angabona amalanga alandelayo la kusiyafika umhla ka-20 umuntu onje kumele ukuthi akhitshwe esikhundleni njalo ukufanele ukuthi into le ayithonisiswe angakuphindi futhi ngoba ziningi izinto azenzileyo umuntu lo khonapha kusukela ekhethweni sikhatshana kodwa besibona ukwenzakala kwakhona esikubongayo nje yikuthi nje eMelika wonke ama-organization aphiwe amandla awo ungela muntu ongawathathela lokho kumele sikubabaze sibili ukuthi ngitsho loba labo manje bakhona kumbe noma yiphi inhlanganiso yakhona bebezimela kungala muntu ongathi yenza ukuthi njengalokhu esikubona elizweni lakithi kuyathabisa kakhulu ukuthi wathi kakumi ukubalwa amavoti kodwa waqhubekela phambili bewabala amavoti ngako kukela kithi ngakwama kwatshintshwa yonke into sibona ngathi lanxa kuyikuthi kukhona okonakeleyo kodwa ke hayi idemokrasi ikhona eMelika.
Lo okhulumayo ngukhethiwe ngikubona engathi kufanele ukuthi avume ukuthi wadliwa kulelo khetho ngoba kanti angithi bekubalwa wona amavoti lawo akhombisayo ukuthi yena wadliwa ekhethweni. Mina kangisibona isizathu sokuthi uyalelani akavume laye abeke into ngaphansi akaqhubela abanye abone ukuthi laba abanye baza kuqhuba njani. Ngoba mina isizathu sokuthi umuntu ufuna ukuhlala esihlalweni azafele khona hayi lokhu vele yikho kuyenzwa ukubulala ilizwe kubulala umhlaba siyakunanzelela endaweni eziningi ukuthi lapho kulama president ayalele ezihlalweni kugcina kungasela lutho umhlaba siuchabalele ilizwe selifile.
Igama ngumpumelelo mafu ngikhuluma ngiselupane St. Luke's. Hayi indaba kababa uTrump eyenzileyo inhle kakhulu kodwa khona ngokwakho akutshintshi ilizwe laseMelika khona lokho njalo indaba yakhe siphelile futhi njalo uBiden mhla ka 20 usobale ukuthi uye White House ubaba uTrump yikho owayekwalela phela kodwa ekugcineni kwakhona sizambona semiswe ezenkantolo sebotshwa umthetho hayi vele uyangisile uyangisa umhlaba
wenzwe yiMelika kuyinto embi kakhulu. Abalandeli bakaTrump bangamelanga bakwenze lokho. Ngoba phela iMelika yiyo egqugquzela idemokhrasi. So thina ngapha sizofundani kuzwekazi leAfrika. Kwini sizokufunda nxa kuyobo sebesenza kanje.
Laba ngabanye abasithumele imilayizelo yabo kuWhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ulakho la ukusithumela umlayizelo wakho kunombolo le. Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 eZimbabwe kanye lokwenzakala eMelika. Okulokhu kulokufuthelana kuhlelo lokudedelana kombuso. Izakhamizi zakoBulawayo zithi kuza kuba lukhuni ukwenelisa ukubhadala umthelo wekhansili yaleli dolobho okhuphuka kulinyanga kulandela imvumo evela kuhulumende eyokuthi uluhlu lokusetshenziswa kwemali olwebhajethi ka-2021 olwamabhiliyoni alitshumi lasithupha i-16 billion luqalise ukusebenza. Lokhu kwenzakala uhulumende esanda ukupha njalo idolobho leli imvumo yokuthi lisebenzise uluhlu lwe-supplementary budget ekupheleni komnyaka odluleyo olokuxaxela leyo eka-2020 ngesilinganiso sokufika phose amakhulu amane ekhulwini i-372%, okutsho ukuthi ukukhuphuka komthelo lo kusezingeni eliphezulu. Uhulumende uthi usenike imvumo amakhansili amaningi elizweni ukuthi alandele amabhajethi lawa ngesikhathi iningi likhala ngokubhidlika komnotho welizwe njalo lizivalele ezindlini ngeziqondiso zikahulumende zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobho lakoBulawayo eBulawayo Progressive Residents Association uchasisa inani lemali elingabhadalwa yizakhamizi ngenyanga.
Zombili ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Namafitshane ke okade bhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangele ukuzabhadala ama 950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kadumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngeyokungezelela kuze kuyephutha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yon leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonoko futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu kumbe kade uqhatshile endlini yomuntu umuntu lona la usebuya usezekukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi engayohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS kathesi hhayi umuntu usezabuya kozokhwela ngxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asayele kuncane kokudla le muli yakhe. Incwadi zikajanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijoke elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokho kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abanganelisi ukubhadala.
Akwazi ukuthi iningi labantu iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezivalukazi lamaxhegu silazwe intandane abayibo abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenza ubona ngantiwa yimali encane kodwa ukuthi uyithole ke imali enzima kakhulu ukuyithola ikakhulu nxa uzisebenza ngoba kati imali yakhona uyabe uzayithatha ngaphi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini akula muntu ovunyelwayo ukuthi ayezamazama lapha laphana. abantu baku lockdown. Njoba vele katesu makangela inani labantu ababhadalayo lutshwana kakhulu. Kuzoba njani ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelo. Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede bagcine bethathelwe impahla yabo sezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-attachwa. Sikhangela lokuthi kathi very service abantu abayitholayo kusithi council kathesi kuyini amanzi abantu bazikhe emachibini esikhathini esiningi. Ma i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho. So i-service versus imali okumele abantu bayibhadale. Ngangantwaka kuhambelano.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abahlali bedolobha lakoBulawayo, eBulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le koBulawayo. Kuwoza Friday kuliviki silomculi omdumo weRumba uMdawini ehamba leqembu lakhe le izingwenyama bephethe idlalade labo elitsha. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Sasalela kakhulu echolocho sihamba namaqembu achiyeneyo kodwa lamhlanje sizibiza sise Plum Tree kutichi kubuhe sisesigabeni sakoHingwe lapho kudabuka khona uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama bona abacula bekwele South Africa. Nanso inkemba esikanxa zonke njengokusichaza kwakhe uMdawini.
UMdawini ngifana odabuka ePlanti lesigabeni sakoHingwe sohamba neqembu lezingwenyama. Namhlanje sithule idlalade lesithathu elinesihloko sithi sona Zothami Longa.
Izalante leli lilengoma ezisikhombisa ezigoqela ethi ebutheni bami ilihlo lempongo kanye lethi zosamilonga. Ngayidlalade balithola njani Mdawini?
Abangathanda ukulithenga noma ukuxhumana nathi soshiya naye phone number ethi yona 0655 342492. Calls nama WhatsApp siyatholakala laphana sikwazi ngcono ngezingwenyama.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Kubalaleli siyabonga esikhathini ezinike sona ukusilalela, esiphinde futhi sicele nesupport kubathandi bomculo weRumba kuzindawo nezindawo sithi thina nisigcinene besefu njengoba sekuDisemba kanje kuzifo ezisizelele emhlabeni. Kusho ukuthi siyabonga kakhulu laphana sicela isupport ngenhliziyo ezivumayo bese ngiyivalelisa ngisho kanje.
Lisekhona la!
Uphuma ke enkundleni uMdawini leqembu lakhe leyizingwenyama ngale.
Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Inani labasinda emkhuhlaneni we-COVID-19 libikwa lisehla osekubangele abezempilakahle ukuthi becabangele ukuthi kungabe sokulohlobo lwegcikwane le-coronavirus olutsha. Intatheli izindaba njalo engumhleli wendaba zemifanekiso kamabonakude uOpol Chinono usebotshiwe njalo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.